Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-13 Mabasa 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesithona sizihlupha ngento esingake zatshintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonono welizwe kube ngcono.
Kunomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kulenkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingapi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezibalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Isulu line eDebheni emangweni weKZN emakhaya laseTown eThekwini Street libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqale ukuna kuthi ngemandla ekuseni line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathe semini belogelisina. Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa khona manje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Then kule number enkulu yabantu kodwa abakabi wazi bayo singama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badilikelwe izindlu ngoba kulezindlu ezininzi ezidilikileyo so besithi basayenze i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo besingena abantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi imigwaqo imoshakele kakhulu kakhulu hayi kancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDebheni ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje uvaliwe amapholisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDebheni usiya e-Eastern Cape udlulise Cape Town. Lawa futhi umoshakale kakhulu so awuhambeki. Umonakalo obekhona umkhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Abantu abane basele bengela zindlu basele bengela lutho ngitshifu nimpahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona ngamanzi egcwele ngoba into futhi esuke yenza into zabambi kakhulu ukuthi ama-floods la abekhona phakathi obusuku. Ngaleso sikhathi i-Eskom eyona company esinike ugetsi ugetsi bengekho amagetsi abecimile so bekuphakathi komnyama njengoba kunjalo esingikhuluma nje akulamagetsi la. So amagetsi ngapha sayiproblem. So kuthe ucima kwamagetsi bacinywe izulu kodwa nakhona kungenzakala kodwa ke ngoba vele kule load shedding yenzakalayo ngapha 2 hours. So bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kulokuthi bekusemnyameni kungela light so bebengaboni ukuthi kwenzakalani into zimpahla zihambile izithupha zabantu amabase certificate basele bengela lutho abantu abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezi cathulo akulandiseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na njalo ngasitshela ukuthi line okunganani kwezinye indawo ezingasodebheni.
umonakalo obekhona omkhulu kakhulu 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 kubonakele. Then masibuya ngapha emangweni weHauteng ngapha kuJoburg oPretoria le ndawo ezinjalo leso. Ngathi wona amaprovinces nje wonke amaningi hayi akula monakalo obekhona izulu belisina iweekend yonke kodwa hayi belisina kuhlazana libe lizulu elikhulu. Izulu elikhulu elinileli neDurban ikube nomonakalo okukhona omkhulu kakhulu emangweni eKZN as a province yonke kumashakela into eziningi kakhulu.
Umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli wele Kenya. Amakansila angafunanga ukuqanjwa ngamagama atshele iStudio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakobulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Siqoqelo ucubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwele Kenya. So asikwazi ke ngxoxisaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke kangiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesithona sizihlupha ngento esingake zajintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto singasihlupha ngayo kangako kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali.
Nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa owayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lamazipra. Mhlawumbe singazwisisa kasikwazi njengoba njilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili beseKenya kuze kunxuswe uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZTF. Kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngaphi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Abalwela ilungelo loluntu bathi inengi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulehlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe ngoba abanikeza lolu lwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa. Isiphathamandla sekhomishini yezekhe umnumzana Jesper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha, amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni, usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqele umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi inengi labantu abakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini, ziguguzele umphakathi, zifundise umphakathi, zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize. Kungenxa yokuthi inhlanganiso eziningi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations, inhlanganiso ezigxile kuZulu ebantwini emakhaya, kazila ama resources, engathi ngama resources ngesikhiwa, zokuthi zingene zisabalalise lombiko. Kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko. Bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona, inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko, zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration, lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana, kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration. Kodwa angeke samsola uhulumente ezimele yedwa, sekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela eziningi ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi lalolu hlelo, bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani. So kungakho-ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla, sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni, i-Rural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibhiliyoneya uArch Al-Mulook uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abayenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, sengikhona ke mina umfoka moyo uDewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu lemathebulelenzi MRP, iqembu lethu ngekhadi leMRP yimemba ephelele. Kodwa engifuna ukukwazi lapha nge-MRP, iqembu lamathebulelenzi, iqembu labantu besintwini, iMRP ayingeneli presidential election, ingelela ama councilor lama MP. So abantu be MRP njama landele be MRP sivotela abani as a presidential election, sivotela abani u president kahlekani. Yinto engifuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi ku president sivotele bani, ngoba khona phana mangithi ngiyakhangela ukuthi mali abe abalandele be MRP bengavotela u president, lesi kulaba landele bezani esigabeni sami, abalandele bezani abangu 20 bengavotela izani as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma councillors. Ukuthiwa Mnangagwa still winile ngapha esigabeni sethu, ngapha uwinile ngoba abantu abangu 20 bavotele upresident bathi Mnangagwa. Kodwa ama councillors sivotele bani okwethu? So kumele ukuthi becacise lapha ukuthi ipresident sivotela bani. Ye, kumele licacise khonapho, litshele abantu baholi khona ngapha odeleke yimfumbe izifika kubaholi be-MRP besichazele ukuthi kahlekahle ipresidential sivotela bani. Bangaphongekela abantu bese emnyameni, umuntu osuke efaka uqhaye esitshenise esiyizani PF. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Ye, into okumele sibe yazi singabalandi be-MRP nale. Ye, njalo mina mangithi ngiyakhangela lapha MRP nindebele elipheleleyo sibili, mangithi ngiyakhangela ngibone ngani uma singavotela upresident sithi Chamisa. Ya, upresident sithi sivotele uChamisa, ngibona nokubangcono sikhiphe isitha esiyizani PF. Ya, izani PF yisisitha lapha, ipresident sivotele uChamisa, ama councillors kube ngwe MRP, MRP kuba ama councillors, M councillors MP konke MRP. Izani PF yisisitha lapha. Yey, uChamisa sithi president sisisi uChamisa sivotelene, ayifundi audio le izethu yakona kuba kholi be MRP konale. Yey, besitshele ukuthi sivotele bani ize president nje sifuke bayazi. Abantu abaningi basemnyameni sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotela abani as a president, ngoba phela kasibona ukuthi singavotela abantu lapha ngoba kuthiwa umqondisi kangenela upresident.
Ngibona abantu bakuthi linjani ngizindawo ngizindawo. Hayi, sayibona le nto eyenzakale lizwe ngathi sesishuso. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani lisebenza umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani? Ngoba asikaze sizwe ukuthiwa khona kule roli esuke igcwele abantu emathebeleni siyemashona le, asikaze sikuzwele ukuthi ukuthiwa kule bhasi esuke igcwele abantwana bemathebeleni sekugcwele emashona le emsebenzini, asikaze sikuzwe. Kodwa esikwaziyo ukuthi sibona amashona left and right bebeyakezekuthi emathebeleni emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani elinjalo? Angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqhatsheni lapha yikho lapho kulenkinga khona. Umntana kulobu ungamfundisa uthengisa inkomo uyenzele ukuze izimali end of the day igcinile luzi ngoba akatholi msebenzi. And zwisa ubuhlungu le nto le. Uma uthi uyabheka abantu bonke abalezikhundla uma kubhekisisa nje kahle angeke uthole ibizo lomuntu wesiNdebeleni okungamashona kuphela. Lisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uze uzibuze kanti laba bantu baqhathwa njani? Uma uthi uyakhuluma uzwi ukuthi hhayi besolela abantu laba benjani ngisebenzi and utsho njalo umntana nje akasebenzi kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo laba kubuye ukuthi abantu abethu bebe lekusasa elihle ngoba thina vele sihlungiswe ngamashona nthini zazahlula
ngibingelele kubaphathi be-Studio 7 be-Studio 7 philani philani benkosi hawu ninjani kodwa siyazizwa izinhlelo zenu hawu ziyasiphusisa kanti kungani pho lelami iphimbo lingake lizwakale bantu ngibulise ngibingelele kakhulu kusiyisizwe semangwe ngugijimani wakangwenya phansi esimukwe sithu thini emfuleni kwathi 10 Malaysia village hawu ngaphansi kwenduna ubhango hawu ninjani kodwa mangwe enhle hawu esamsimemo bakwethu hawu ngencenca nonke butswana eSouth Africa kuphi nakuplani khona sambeni sebhalisele ukuvota abantu sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho bantu bakhuluma abantu bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa ke asiboneni ukuthi ke ushintsho singalenza naso sambeni ngobuningi sobhalisa kulula nje masisuka lapho siyovota futhi singabi sibuza siloko sithi hey nina nivotele bani yini washa kwacima kwathini kanti umthwalo kithi sonke singamaZimbabweni siyalibona udubo nohlupho lukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sishintsha ugovernment sifake simfunayo sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokhu ngiyabonga
salibona nemsakazweni Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omhleli wenzela isizwe saseZimbabwe sibingelele nabantu baseZimbabwe nami ngithanda ukuphawula nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu nomdeni wakonyathi ngokushona kabuhlungu kamfowethu lapha u-Evans lapha eSouth Africa ebulawa ngama-South African lapha eDibidoti so lokhu kuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthola uNkulunkulu ngiyaziwa uNkulunkulu wezulu ngiyozoba ijaji ngomsebenzi owenziwe ngama-South Africans ingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokhu okwenziwa ngama-South Africans kusho ukuthi hhayi sekuseduze la amaZimbabweni lawo ayakhona mina ngithanda nje ukubaxwayisa kungamaZimbabweni bonke ukuthi ngabangcono ukuthi kusukela abala e-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi ngengezolo umuntu wethu obekhuluma ngabo ukuthi ubuhlungu kakhulu ukubona umfo wabo ethiswelwa into yokuthi ubuyake so bengicela ukuthi nje amaZimbabwenikele ukuthathe kube isifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abala e-South Africa amaZimbabweni ayezama ngamandla ukuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esayoza ama-South African iningi bazobuya ekhaya kubo labo sizofuna usizo ngoba uNkulunkulu uzokhuluma ngelinye ilanga bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engiyibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namandebele bahlukane bengabambisani lento eyodwa so bazama ukuhambisana lo nyawo lwe-South Africa ukuthi ama-South Africans afunde i-hatred ukuthi umuntu ongamnyeni umuntu ongasuwe e-South Africa lo engasuwe-South Africans noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu lalowo muntu so yinzondo efana lekhona esayithuliswa ngomgabe ukuthi amashona aspeshali ukudlula amandebele lamandebele lokuhamba kanjani nakithi cha amandebele engahambi ngonyawo lolo asibambisaneni lamashona sibe umuntu yedwa sibingiseni lizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Change ngile better mind futhi nami ngilo mbono ngile hope ukuthi one day mali ingaholwa ngonesenishamisa lelo lizwe amaZimbabwe nazibone siba lesithunzi nawo kelinye ilanga azambona umsouth africa ebuya eZimbabwe abalo mbuzo bese bembuza ukuthi hambe mfowethu lolu qhubo belisiphathe ngalo e-South Africa uma sokuza ingane zethu ungaseyiki wena ungalumela na i-South African ephathwe ngamahlona angithi kubona nawo bese bemtshisa hhayi thina sikhule kade sisaba uJehova
salibonani linjani ku-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila hhayi ngiyabonga kakhulu ngithanda kakhulu ukuthi ngakuyayenza ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamandebele singaze zaxatshaniswa yokuthi ubani udla ingulube ubani udla ubabhemi ubani udlani no kasibonisana nani odla ubabhemi nxa wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo umbonise kahle ukuthi hayi ubabhemi iproblem yokudla ubabhemi lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemi ayekudla inkomo lawo oyithandayo engikukhulumayo ukuthi ama-summer parties esiwasupportayo umuntu lomuntu lelungelo lokusupport iphathi ayisupportayo kodwa umnikeze kahle umbonise kahle ukuthi hayi ngabe siyasupporta iphathi enje ukuze kube enje hayi ukuthi sesigcina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu banye ukuthi sokuthiwa hayi nxa ungelanto yokukhuluma vala isigubhu sakho lokana kuyakha iZimbabwe bantu bakithi okumele sikubonisane singabantu ukuthi kasikhulumeni kahle njalo sikhambeni ekhaya siyovota sikhuluma singaphandle kwamazwe kasikhambeni ekhaya siyovota Ngiyabonga.
Nawo bekungamazwi elulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-Brooklyn esigabeni se-New York. Kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo. Kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala. Umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana. Ubikwa ubezivale ubuso ngemaski yegas njalo elokhu engakatholakali. Amapholisa athi akucacaci ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani, lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini.
Siyananzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula, njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa imbhobho ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni. So hayi, lokhu kwenza le New York kubi kakhulu, kodwa asiyonto entsha, yinto nje evamileyo esikhathini esiningi. Ngombono wami, kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono. Kodwa uma ngiyabheka lo muntu ade senza lokho ade kwenza, uyakhanda somuntu oprofessional, kumbe ngithi ingcwethi kweze mbhobho, ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu. Yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu, lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane. Kodwa into embi kakhulu, into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni, ikakhulu sijale ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphungulele obuye ecetinini. So isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela, into embi kakhulu.
Yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle? Siyabona bake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula.
Imbangela esikhathini esiningi ayikhona okukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula. Suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda, umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable. Sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni, ebesethathi engaliyana kwabanye abantu. I-mental health ngenye yezinto ezihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho. Kwesinye isikhathi siyananzela ukuthi ama-check-i nxa umuntu engakathenga umbhobho, kwesikhathi kusiya ngesteyithi ngesteyithi, kwezindawo kulula ukuthola umbhobho. Njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe impobho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mbhobho, kumbe ne-criminal record, kumbe ngumuntu okuthiwa kaphilanga ekhanda. Kungenzeka ukuthi nxa umfowethu kumbe omunye umuntu oseduzelane lo mbhobho ngiwutshontshe, ngibe sengiwusebenzisa ngento engekhoyo. Uma sibheka lindoda lo mthakathi, uyakhanya into ube ngumuntu mhlawumbe ongazange etraine into zempopo, ngoba ukhanye lo mpopo wakhona ugcina umjemela. Lokhu kube uNkulunkulu uncedile, ngoba kwazi bani ukuthi kuyinade engakwenza.
Umnumzana Busani Ntini, sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.